So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 kuMpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lisola umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ngokuchothoza induna yemaswingo, kulandela amazwi akhe lapho athe umongameli Emerson Mnangagwa kufanele aqede inkohlakalo elizweni.
Wese sikhangele ukuthi njengomuntu ovice president welizwe uzaba lolwazi lokuthi hatshi abantu balelungelo lokukhuluma lokho abakufisayo ngendlela upresident abe hambisana ngayo umsebenzi welizwe. Kuba ilizwe phela lidlalisilo likaMnangagwa edwa, hatshi ngilabantu bonke njalo abantu balamalungelo ukuthi bebekhuluma.
Uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 wona osusabalala njalo elizweni lemhlabeni jikelele.
Nokugqoka ama-mask kaba kuthathe njengesigqoko esiqakathekile emzimbeni wakho, ukuthi nxa ungumama kulezinye izigqoko ongafizanga ukuthi uphume phandle ungazigqokanga. I-mask kayibe yisiphathi of isigqoko somzimba wakho okwaziyo ukuthi even noma ngiphuma noma ngihlezi endlini uzivuze ukuthi angigqokanga into enje.
Izakhamizi zeLower Gweru zikhala ngendlala.
Lo nyaka ngibona ngani kunzima kakhulu, ngoba kuyakuthi nxa kuthathe isikhathi ngoDisemba kuma-25 siyathi sihlakula umvuthu ufike emadolo. Kathesi kakula lutho, kakukazinzioka.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kona lo umsakazo. Ingcwethi yezicubungula izombusazwe sezisole umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ngokuchothoza induna yemaswingo uChirunye, kulandela amazwi akhe lapho athe umongameli Emerson Mnangagwa kufanele aqede inkohlakalo elizweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ekhulumeni emhlanganweni wezinduna eHarare izolo, uMnumzana Chiwenga uthe umongameli Mnangagwa ufana nenkosi uMono Motapa, ngakho kasozavumele ukuthi achothozwe. Induna uChirunye iphume kumfanekiso ebulenjini be-intanethi isola inkohlakalo eselizweni isithi kumele ilungisiswe. UChirunye uthe umkhulu webutho uMnumzana Philip Valerius Banda kumele enze okwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngo-2017. Ngalowo umnyaka uMugabe wasusa embusweni ngemva kokungenela kwebutho. UChiwenga uthe kasoze avumele lokhu okukhulunywe nguChirunye.
Akwenziwa lokhu, siyezwana na, sisonke na, lokhu kwenziwa ngabadakwayo. Kulelizwe akwenziwa lokhu, silo mongameli oyedwa nguye esimpha inhlonipho. Lokhu okwenziwe yinduna uMringi siza kuhlolisisa.
UMnumzana Pride Mkhono ingcwethi ecubulula ezombusazwe uthi amazwi kaMnumzana Chiwenga aveza ukuba unguntando kayiphikiswa.
Ukwethuselwa kukachief wemaswingo lo uMurunyi hayi into eyangisayo kakhulu isuka kuvice president welizwe. Wese sikhangele ukuthi njengomuntu ovice president welizwe uzaba lolwazi lokuthi hatshi abantu balelungelo lokukhuluma lokho abakufisayo ngendlela upresident abe hambisana ngayo umsebenzi welizwe. Kuba ilizwe phela lidlalisilo likaMnangagwa edwa, hatshi ngilabantu bonke njalo abantu balamalungelo ukuthi bebekhuluma lokho abafuna upresident engakwenzi kumbe akwenzi. Ngakho indaba enjenge yo-corruption le egcwele eZimbabwe.
Enye ingcwethi ecoalition le-University of Zimbabwe uMnumzana Mlindelo Mancinshana uthi amazwi kaMnumzana Chiwenga aveza ukuba ibandla elibusayo leZANU-PF yilo elibangela inkohlakalo elizweni.
Okwenziwe ngumsekeli kamongameli ubaba uChiwenga ukuthi ayethusele induna yemaswingo ngokusola nangokuchothoza inkohlakalo, lokhu kuveza sobala ukuthi abanikazi benkohlakalo ngobani. Abanikazi benkohlakalo yiZANU-PF, ngoba akula phela umuntu ozasola umuntu osoli corruption. Umuntu uyasola i-corruption kodwa bese yethuselwa njalo ukutshela ukuthi hayi uyisoleleni corruption lokho kuhle kwaveza ukuthi umnikazi wecorruption yangkhona yibo abadala lapha
isikhulume seMDCT umnumzana witness Dube uthi lokhu kutshengisa ukuba induna kakumelanga zilandele izwan PF
njengebandla leMDCT sithemba lokhu kuza kuba yisifundo kuzinduna zonke kwesihlala sibatshela khona ukuthi akumelanga babe ngabantu abaziphatha njengabasekeli bebandla lezepolitiki lona ikakhulu lona leli elezano elibusayo izinduna kumele zibuse abantu ezigabeni zigcile kokomdabuko yikho lapho ezilamathuba khona ukuthi zikhulume konke ezikubona nayo emphakathini
lokhu kugcizelwe ngumsekeli wesikhulumeni seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa
induna uChief Marunye owazalwa ngebizo ukuthiwa ngeFiasi unoda wafa waba lesibindi waxwayisa uPresident Mnangagwa ukuthi engayekela abantu besenza icorruption kakhulu kuzana uPF la uhulumende uza luza ngo-2023 ngalokho uChief lo wayekhuluma iqiniso ezama ukuncedisa isihlobo sakhe njengoba esithi ungumalima
induna eziningi eZimbabwe zibikwa zibanjwa ngamandla ukuba zisekele ibandla lezana uPF ukuthi lezi eziphikisayo zandise ukuxotshwa njengalokho okwenzakale kunduna uNdiweni wentaba zinduna imizamo yokukhuluma neziphathamandla zikahulumende kumbe ibandla lezanupf ngalolu daba yehlule ucingo lwesikhulumeni sezanupf umnumzana Dafaza Mgwadi belungafatshelwa ngimele isithuthu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Chalo kahulumente olubona ngezempilakahle luthi abanye njalo abantu abayishiya kalombili babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumalanga ambalwa edluleyo kwathi abedlula inkulungwane ezintathu 3.2,000 bahlaselwa yiwo ngesikhathi esifanayo. Uhulumente ukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane wona osusabalala elizweni nemhlabeni jikelele njalo sokulomkhakha omutsha we-Omicron. Abantu abahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula kancinyane izigidi ezine 4 million elizweni. Kusenjalo izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokusilela kwamanzi awokusebenzisa ukuthi zigeze izandla sikhathi sonke ngendlela yokuzivikela kulo mkhuhlane njengokuxwayisa kwengcwethi kwezempilakahle. Sixoxa nomnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ngokusilela kwamanzi lamagetsi.
Sikumeze indlozi ezisa esilandzelayo njalo ukuthi la iyabuya ihambe. Futhi bona abantu abalamabhizinisi amancane labo sokusibanzi ukuthi baphile beqhube siyabambile ngoba basafa idlwa kumafriji into zazithengisa izesa yakhona isihambile impahla ziyonakala. Amanzi asevalwe kwe-72 hours khathesi. I-48 yangezeleya ku-72 kushita abantu sebevale amanzi okwensuku ezintathu khona kwakuhlonitshwa. Abantu yathola ukuthi bavalelwa kuze kuphela ama-4 days bengela manzi. Abanye amanzi akhona bawathole after about 4 days and alawo abuye busuka kuyanyamalala. So uzananzela ukuthi i-timetable yane 3 days hayi ayilandelwa. So abantu bona kuyabahlukumeza kula bantu sokusenzima ukuthi impilo yabo bazama ukuyihlela ukuthi bayihlele kanti ngendlela ethile ngoba sacabanga amanzi asekho, sacabanga asekhona. So kwakhona yikokukhathaza ukuthi iBulawayo City Council ikhanya iyehluleka ukuthi ilandele i-timetable yabo liyana. Abayifakayo 72 hours.
Labantu lokhu bekhala ngembadalo yini yamanzi kumbe amagetsi lanxa bengawatholi.
Yeke imbadalo bayifuna sibili kakhulu bosemanzini la ngapha emagetsini. And yilohlupho lokuthi abantu babe imali bestruggle but bengatholi service egcweleyo ngamaofisa wabo. Ngapha emagetsini kulelo hlupho kakhulu ukuthi uzananzela ukuthi izesa kulalaba kumalodimisa ababhadala ama-fixed amounts every month. Umuntu uyahanjelwa ngamagesi kwama-hours athile but inyanga iphela silo sebhadaliswa imali futhi nalana kufanele ayibhadale ngenyanga bengasakhangela lubela ama-hours amaningi alahlekileyo. So kabantu sibona ngathi khona bana bathole babandukhuliwo ukuthi bangaphefumuli. Emanzini lawo kulo hlupho kodwa emanzini kungcono banxa amanzi ekhathiwe uzananzela ukuthi imithi yakho leyo iyabibi. Kodwa still kwangokuthi amanzi ungatholi ngentando yakho kuyinto ehlukumeza abantu elimaza amalungelo abantu ngoba amanzi kulilungelo lomuntu.
inhlanganiso yakho iyakuhlale le council yabo Bulawayo labanye ababona ngokukhathaza izakhamizi kuyini abakuchoyo ngalolu daba kuyini elikulindele
well so kaningi sihlale Bulawayo city council sicebisana ngezinto ezinye eziningi ezijeneyo okuyisenzo yokuthi ena lindaba yamanzi sizaxoxa lo council bona basuka bakhale bethi bona izesa yesikhatha amagesi ayo ngale lapho kulama-boosters amanzi ungayizesa la ikhuluma okunye so kade sike sikhuluma kanje sithetha kungcono sibahlanganise sizilani umhlangano ukuthi sihlanganise i-council lezesa udaba likifumegdeni ukuthi anto okuyikho yikuphi ngoba sibona ngathi abantu badoniswa nzima sibililanga then eyinye esetshenzwa futhi esibona ngathi yenale indaba esihlala kosikhuluma i-council enale yokuthi abantu bazame ispetha laba abantu abazisebenza bodwa besingama-vendors abazikhathileyo labo sibona ngathi abantu labana laba baphathwa kuhle ngoba bahlale begijinyiswa bethathela impahla
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ekoBulawayo. Ikhansile yaleli dolobho yithi ukuswelakala kwamanzi kubangelwa yikucitsha mahlayana kwamagetsi okubangela ukuthi impompi zingasenelisi ukudlulisela amanzi esuka emadamu esiya ebantwini. Ukusenjalo unkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yelondolozo amalungelo abathengisa izitaladini eBulawayo Vendors and Traders Association ukhuthaza abanye bakhe ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19.
Okuqakathekileyo ukuthi thina njengabantu abazisebenzayo kumele sizivikele sibili okuzwayo ngoba sihlangana labantu abaningi. Kumele sizivikele sibili sigqoke ama-mask, sisanitize, sibe le-social distance. Kube sokubuya lokhu okukhona kathesi okuthiwa si-vaccinate. Siyakhuthaza kakhulu amalunga ethu e-informal sector ukuthi kahambe ejova, kahambe ehlatshwa ukuze kuvikeleke. Singananzelela ukuthi abantu abahlabileyo kulezi nsuku umkhuhlane lo nxa ubuya nje sekulenye i-variant entsha. Kuba nganeno ngoba lokho kuyasincedisa futhi ukuthi khona emsebenzini uzasebenza kodwa ungalalanga phansi usebenze ungadingelwa ngama-oxygen njengakuqala. Sibe sesikhangela le mithetho leyo yokuthi nxa usufuna ukuphuma ngaphandle kumele uye testwa i-COVID. Ye siyacela siyaloyisa kuhulumende ukuthi nga uyehlisa kukhanya kuyadura njalo lesikhathi sona leso sokuthi ungachekwa namuhla expire nge 14 days ngakuba nganeno kudonse kumbeni ukuthi ungachecka kathesi uhlale noma inyanga ngoba i 14 days ungahamba uchaphile iborder usiyaphenduka i 14 days abesezipelile so kumele futhi uchecke izimali emalini yikho lapho kungathi kuyakhathaza khona. Sizwile sibili ukuthi u-city council useqalisile ukufaka even lalapho esigadela khona amabhasi lalapho nje kubuthana khona abantu nje emaholu langaphinga ngawo faka sibili abantu behlatshwe noma usiye emashop nxa ungakahlatshwa ungababona bekhona osuhlabe njalo ke khankasi kungathulwa ngoba ngiyananzelela ukuthi even lasemarediyweni emsakazweni lezinye indawo ezijiyeneyo even noma kusiba le mhlangano kusiba lani lani abantu sebengathi sebe-relaxile sebekuthatha ingathi into esingathi seyadlula into esinomali kibo lokugqoka amamaski kabakuthathe njengesigqoko esiqakathekile emzimbeni wakho ukuthi nxa ungumama kulezinye izigqoko ongafizanga ukuthi uphume phandle ungasigqokanga lakho kube njalo imaski kayibe yisigqoko part of isigqoko semzimba wakho okwaziyo ukuthi even noma ngiphuma noma ngihlezi endlini uzibuza ukuthi angigqokanga into enje.
Lo unkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association esixoxelayo ekoBulawayo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abalitshumi lantathu sebabulawa esabongizane sezulu esetyphoon elizweni le-Philippines kuwona lo umnyaka. Sona esadiliza izakhiwo kwabangela ukuthi abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 babaleke emzini yabo. Abafuna kuhlukaniswe abakhuluma isiNgisi labanye elizweni le-Cameroon sebesole inhlanganiso ye-Human Rights Watch abathi ithatha uhlangothi ngodaba lokuhlaselwa kwezikolo lokufundiswa kwabantwana ukuthi bengene kubutho. Weze ngaphandleni. Izakhamizi zeLower Gweru zithi zibhekane lodubo olukhulu lwendlala ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi, njalo zikhuthaza ukuthi uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zingenele kulolu daba ngokuphathisa abantu ngokudla. Intatheli izindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisasanda sethulela lolu daba.
Lesi sikhathi somnyaka izakhamizi zale ndawo zivame ukuba ngabe sezidla ihlobo, amakhomane, ulude lezinye izilimo ezivuthwa masinya. Kodwa lo nyaka akunjalo. Umnumzana Raymond Thulisa waseShakari uthi isimo siyibi.
Lo nyaka ngibona ngani kunzima kakhulu, ngoba kuyakuthi nxa kutshala esi sikhathi ngoDisemba kuma-2-5 siyakuthi sihlakula umvuthu ufike emadolo. Kathesi kakula lutho, kakukadlilo, kakula lutho. So kunzima kakhulu. So sesikhangelela ke uhulumende ukuthi kambe uhulumende kukhona yini azakwenzela abantu, ngoba oza sikhathini sokukhanya ukuthi indlala injani isikhona. Izinto lezi zimile zikustendisile, kunzima okwesabekayo. Nxa sikhangela abantu so asikwazi ukuthi kuzahamba njani mina.
UNkosazana Jennifer Hobe yinkokheli yabomama kwezokulima SNFA. Yena ke uthathisa kabanzi ngababhekane lakho lo nyaka.
Sibekhala ngezulu. Ayi kungabe lokho kunje so yi singalamba. Hayi izula likho. Ngabe kungenza ukuthi amadona lani kungabe kungangenela masinya. Hayi ngendlela esikhangelele ngayo uhulumende yakasincedise lapha lalapha.
Ukhansila wemdubi wa what? Umnumzana Benjamin Bala, umlimizi omkhulu walindawo. Odi udubo ukuthi iningi kalelisanga khona lokulima.
Ukomile kakhulu abantu befuna nje ukuthi bazisebenzele babe lokudla. Ukuze bakwazi ukufundisa abantu babo, but umumu ukhanya ngani uyasiphika ngoba kathesi abantu bavele bajayele ukuthi khonana noma kwaze kube nendlala enjani, but ngoDisemba kumele izulu line. Uhulumende bebisile inhlanyelo, ama-fertilizer, abantu baqayisa ukuthi wonke imuzi, every household wathola, but now iproblem esikhona ukuthi akwabanye ngibazange balime. Vela balimanga total.
Umbala uyaphambili echaza ngenkinga lengentuthuko esithe yaba khona kulumango.
I-development ibizama sibili tibe khona, sisebenza kuhle lo MPU Omega, besile bridge lapha libambanisi wat 4 inkawana lemdubiwa. Indawo yakithi le wat 7 lebala irrigation ayi 2. Irrigation yemdubiwa kuzo zi irrigation emambanjeni nga. Zonke lezi irrigation azisebenzi. But so ngazani kathi sibazama ukuthi bavuselele liya ngapha kithi bambanjeni. NGOs awe-SIP incedisana ne-government yiwo abathi khona nabaragalisa next year ngo-January. But iy'ndaba ze-COVID-19 lezi asazi ngoba kuzaphumelela.
Ummeli wevungu edale lephakamende umnumzana Omega Sfanda laye ugcizelela ngendlala elapho uba khona inkabazwe lonyaka.
Lapho indlala ikhona sibili, isikhathi esiningi ngalesi sikhathi lapho esikhona umumbu uyabe usisemadolo sibili. Kodwa ungakunanzela kathesi abantu abakahlanyeli njengabhoda la kunzima, bahlanyele okunye kufike kwatsha, kodwa okunye kukhona kwezindawo. Into enzima ukuthi lapho izulu elikhanya ngani liza khona ngoJanuwari. Ndingana ngoJanuwari umumbu uyabe uhlale kathesi uyasutshoje, so yindlala esikhangele ukuthi sibili uhulumeni. Sizakhuluma kuhulumende social welfare, sikhulume nopresident wamnangagwa, sikhona ukuthi i-social welfare izancedala ngoba lapha zokukanya zikule ukuthi indlala izabakhona.
Umlisa womdubiwa wathi umnumzana Emmanuel Makhula uthi uhulumende kangenele ekuphiweni abaswelayo ukudla.
Indlala yiko kambe indlala sisihluphile, abantu bezulu kalimi kakuhle. Indlala uhulumende uyanceda lapha anceda khona, kodwa ke bakweneli abantu bonke ukuthi bazuze ukudla. Besicela ukuthi uhulumende nxa esipha abantu, apha abantu bonke sibili ngokufanayo, kungakhethwa muntu.
Iningi lezikhamizi zevungu esabalezemergency zithithibele zithi zibhekane le ndlala lanxa ababona ngezomumo womkhathi abe-meteorological office bathi babona izulu elineni zinangozibandlela ekuqaleni komnyaka ozayo ka-2022. Incwadi kwezomumo womkhathi zithi ukungani kuhle kwezulu kubangelwa ukuguquka kwesimo sawo umkhathi. Ngimele iStudio 7 eLower Gweru enkabazwe ikamramu Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Ezra.
Elingali tshona njani izilukandaba sedivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa, Zimbabwe Community in South Africa.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabingelela kubalaleli Studio 7.
Ungasitshela ukuthi ngemva kwengxoxo elibelayo lomsekeli kamongameli welizwe khona ngapho kwele South Africa, kuyini eselikukhangelele?
Ingxoxo esiyenze lo msekeli kamongameli wase South Africa njengoba abantu beyibonile yenzakale phambi kokumphakathi, kutsho ke besisabika uhlupho lwethu, naye wasephendula ukuthi hayi, indaba le uyayizwa nakhona bengalindelanga ukuyizwela laphayana. Kodwa ke into asazoyenza ukuthi akuhlanganiswe thina no minister we Department of Home Affairs ukuze siphinde sixoxe ngale ndaba kabanzi, chaze ukuthi uhlupho lwethu lunjani, ngoba isikhala ngakho ukuthi abantu abaningi kabenelisa ukuchaphela kulamanye ama normal mainstream visas ase South Africa. Kuchaza khona ukuthi kuzomele kube nengxoxo impela ebonisanayo ukuthi bangasisizeka kanjani.
Lona loludaba ubona kuludaba olungalungiseka yini ukuthi kungagcina kuthiwa abantu baphiwe njalo ama-permit?
Siyakholelwa thina ukuthi alukho udaba olungalungisekiyo, kodwa ke kumele sikunanzelele ukuthi konke kusezandleni zombuso wase-South Africa. Ngakho ke kuzomele sihlalisane phansi nathi silethe uhlupho lwethu silwethule ikuxoxiswane kuzwanane ukuthi mhlawumbe kungenzelwa njani ukuthi kube le nguba phambili.
Khona kulokubona ngaso linye na kudaba lolu
ngosizo olukhulu msakazi, udaba lolu kuyakhanya ukuthi asilubambi ngelihlo elifanayo. Kulehlekwana labantu lapha eliphathiswa ngummeli othiwa nguChitando abahambisa uhulumende enkantolo, bayasiphikisani nomuntu ngoba phela ukubona kungeke kufane, futhi ungathola ukuthi eyabo indlela mhlawumbe yiyo abayibona iqondile. Kodwa thina sithi udaba lwamaphemithi salusungula ngokuxoxisana. Udaba lwamaphemithi kwakuvele bengakhwalifayi abantu for amaphemithi, uhulumende wase-South Africa walandwa wacelwa ukuthi sicela zwisise ukuthi kulohlupho esilalo emuva kwasesenza la ama-special dispensation. Usewavume kathathu. According to i-policy international migration abanayo, ukhanya ngathi into yokuthi behlale belungiswa indaba ye-migration ngama-special permit izobaxaka kusiya phambili, njengoba wamuzwa usekela kamongameli uDavid Mabuza ekhuluma lapho silibekela lolu daba. Kodwa-ke thina njengeZimbabwe Community South Africa asikukholelwa ukuxoxa izindaba ezibucayi kangaka kumaphephandaba lasemsakazweni. Sithi sizalanda ngendlela esesicele ngayo, sithole leyo meeting njengoba sesiyitholile, sihambe sibeke thina ngodaba ngendlela esilwethula ngayo. Nxa usunanzelele sike sathumela ifomu eliyi-survey form elibhebhethekayo nje emphakathini ukuthi baligcwalise, ukwenzela ukuthi sibe nama-figures nama-statistics akhanyayo ukuthi masilanda ama-authorities ase-South Africa sibe siphethe ulwazi olukhanyayo. Kulaba abanye bodwa bona bakholelwa endabeni yasenkantolo ukuthi udaba lolu lufuna ukulandwa ngendlela yasenkantolo, thina sikubona kungcono ukuxoxisana esithi ngama-negotiations.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga kubo bonke abalaleli be-Studio 7 ikakhulu laba base-South Africa. Siyazi ukuthi abaningi benu okwamanje amaphapha phezulu nethukile, amabhenki selithembisa ukulivalela ama-bank accounts, abaqhashi balithembisa ukuliqosha emisebenzini imali ngaproduce sanga ama-valid work permit. Kodwa ke indaba le sihlezi lathi phezu kwayo, njengoba libona kudaleni besingathandi ukuthi uma singaxoxa izindaba zibhebhetheke kuboma-social media, kodwa kuyacaca ukuthi kwesinye isikhathi kumele kube kuvele ukuthi kube lethemba lokuthi siyayizama le ndaba, siyayizama nathi ngendlela esiyenelisa ngayo. Siyalikhuthaza ukuthi gcwaliselelana iformu. Iformu lelo alisilo lase ZFS or Department of Home Affairs. Abantu baqaphele lokho ukuthi iformu leZimbabwe Community South Africa elidinga ulwazi lokuthi mase sihlezi phansi nabathungameli siyazi ukupresent ama statistics nama facts nama figures are correct ukuthi sisho ukuthi hayi isikhalazo sethu sime kanje, ukuze abathungameli base South Africa labo mhlawumbe basikhangelele udaba lolu ukuthi bangaliphatha njani bona.
Hello-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, hebe sixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo lelayo.
Le Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, oqala ngokusinika umbono wakhe ngokuqhutshwa ngomkhankaso wokuqeda udlakela ezindlini osanda ukugqitshwa.
Ngathi thina njengenhlanganiso ye-WOZA usuke kube lokusilela okuthize, ngoba thina nxa sisebenza nsuku zonke imihla ngemihla lokhu sihlanganisa sihlangana lalapho, kodwa sisuke abantu abakhuluma ngalolu dlakela bebe balutshwane silindela kompana amalanga nalana kasuka mhlaka 25 November kusiya ku 10 December abe yiwo 16 days. Kukanti okuningi vele kuyabe sokumoshakela nxa isimo senotho sezelizwe sisiba nzima udlakela liyanda, nxa isimo samanzi sihlupha abantu kumbe kudla kumbe kwini udlakela lonke lehlela kubomama, inkinga zonke nje zesikolo konke nje okwesibhedlela kufikela kubomama. Njengenhlanganiso ye-WOZA sisebenze kanzima umnyaka ka 2021 kakhulu masikhangela kwamalungelo abomama, ngoba besinanzelela ukuthi kulokuhlukuluzwa kakhulu kwabomama ezindlini okungapheliyo. Besithi nxa sesikhankasa sikhuluma ngendaba lezemfundo silocingo lwe-toilet esithi toll free esiyile esilungiselele abantwana besikolo, kodwa belisandile kakhulukazi ngomama becela uncedo befuna ukuthi uze umuntu umama sithole ngiyaxotshwa endlini. And okudanisayo ukuthi lokho ukuxotshwa endlini imchado ibidilika ibingasiyo yabontanga, besiyala ukuthi laba abantu abasha yibabade besehlukana kakhulu abadala bebengayo. Manje kathi sithola ukuthi labantu abadala bebexotshwa ezindlini, kuthiwa umuntu akufonela athi sengixotshwa endlini lizame ligijime lapha libambe lapha lala laphana, kunzima phandle lapha isimo sinzima. Njengenhlanganiso ye-WOZA sinanzelela ukuthi khona aluba uhulumende yakunanzelela ukuthi khona nxa isimo sibucayi sinzima elizweni omama bathwele nzima bathwala amagabha avuzayo, udlame lonke lwehlela kubo phezu kwabo. Njalo uthole ukuthi lenhlanganiso lezi zisebenza lazo nxa sirefeya kubo bayandelwa, nxa uyathi refeya khona ubanika ama-cases uthi kule case enje kule case enje, sibalayela omama bahambe khona ngale, uthole ukuthi bathi sihambile sifike safakwa ku-waiting list. Uzaba ku-waiting list njani wena ngapha uvele ungaselandawo ukuhlala, ungasele usuchayiwe kumbe usufuna i-peace order? So sesinanzela lokuthi protection order emapholiseni yimbi peace order emapholiseni ukuze uyithole kuba lobunzima thize lakho. So sihleli nje silisana ongangokuthi thina njengenhlanganiso ye-WOZA sithi ngawo umkhankaso lo owe 16 days ngabantu vele into esihlele sizinikele yona ukuthi mihla ngemihla sihlala sikhuluma ngayo ngoba umama lapha phandle bathi wawuthwele ubunzima.
Ngalesi isikhathi se-COVID-19 kungabe kubangela yini udlakela udubo olukhona kathesi abantu bezama ukuziphandle?
Sesikhangela ke isimo se-COVID sona ngokwasithilethene kubomama, silethe konkani ukuthi khona vele ukuziphilisa ilungelo lokuziphilisa lona ngokwalo liyanqatshelwa lilokuncindezela okuthize ngenxa yesimo sokuthi sizama ukuphepha. Konkani lakho fukoni khona kuletha usizi ezindlini, kuletha udlakela kubomama. Singakhangela indingeko lezikolo lazo ziphazamisekile, nxa ziphazamisekile kanjalo abantwana nxa befuna okwesikolo umama kumele ukukhangele lapho umama acela khona kumbe kubaba kuba lobunzima. Sihlangane kakhulu labo khosikazi amaningi kade sithi khona ayisebenza ayizinilisa ukuthi azisebenzi, abanye babeqhatshiwe se-informally balahlekelwa yimisebenzi. Labo mama babekhala kakhulukazi bethi impilo yokuthi ubucela imali yetamatisi, ubucela isithebo, imali yesithebo uphiwe isithebo se-$2 bebejala ukuthi bona nxa besebenza bebesithengile isithebo basikhathe basifake efrijini. Impilo kade bekhuluma ngayo bethi ibiletha udlakela endlini. Singakhangela kakhulukazi ukuthi bahambe bethola amaphilisi indingeko ze family planning bengomama bekwahlukumeza kakhulu kuletha udlakela olukhulu endlini. So ngezinye indlela sinanzelela ukuthi khona njengenhlanganiso i-social protection safety nets eZimbabwe kawekho kasebenzi. Singaba lawo i-constitution yokuthi omama kumele kutholakala lokhu lalokho, kodwa yena uhulumende ngokwakhe civil hayi akula akulungisela abantu ukuthi abantu asingathi ama-safety nets ngoba abantu kabahole abatholi lutho. Sibe sesinanzelela yebo kambe kwezinye izigaba akwamanye amalokishi amadala la anjengabo makhokhoba njengabo uminyela kule nhlanganiso i-Wellfood program ile lama vouchers layo wanika abantu layo iyandelwa asibo bonke omama abatholayo.
Lo nkosazana Magodo ngamahlango isiphatha amandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise ebesixoxa layo kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanje.